ngaphandle kokuthi ngubani omele akhethe amalunga e-Broadcasting Authority of Zimbabwe. Olunye udaba oluhluphe kakhulu emhlanganweni wanamuhla ngolokuthi ungaguculwa umthetho we-Broadcasting Services Act uzabamba ngamandla abantu abalezimota ukuthi bathenge umthelo we-ZBC ukuqala ukuze benelise ukuthola amaphepha avumela izimota ukuhamba emgwaqweni avela kugatsha lweZimbabwe National Roads Administration lokuthenga imithelo yokuvikela imota ama-insurance. Abantu abangenomhlangano obukhokhelwa yikomiti yedale lepalamende ephansi kogatsha lokusakaza eye-Portfolio Committee on Information, Publicity and Broadcasting Services bathe bafuna amalunga e-Broadcasting Authority of Zimbabwe akhethwe yiphalamende ngokwayo hathi ngumongameli esebenzisana lomphathintambo wokusakaza njengokutsho komthetho. Omunye wabakhuluma emhlanganweni lo emele inhlanganiso ye-Media Alliance of Zimbabwe ngumnumzana Perfect Hlongwane.
Lo mthetho kumele ulungise udaba lwe-appointment ye-board ukuthi kungabi ngumphathintambo kuphela olamandla okubeka leyo board, kodwa ukuthi abantu baye through lokho esithi thina ngama-public interviews ukuthi babuzwe phambi kukaZulu. Lokhu singakwenza through i-parliament.
Amazwi kaHlongwane asekelwe ngumnumzana Cephas Mavuta, yena obemele inhlanganiso yemisakazo yezabelo iZimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRA.
IBuzz iza layisensa ama-broadcasting services kanye ngomnyaka depending on i-availability ye-spectrum. Sifuna ngani kumele kulungisiswe lokho.
Abaningi bethese ugatsha lwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe umlando wokunikeza amankampani alobudlelwano lohulumende kumbe lebandla elibusayo kuphela amalayisensi okusakaza afana le-ZBC, ZTN, NRTV, Seto Communication, le-AB Communication. Udaba lokuthi abalezimota kumele bathenge ilayisensi ye-ZBC kuqala ukuze benelise ukuthola amanye amaphepha okuhamba kwezimota zabo emgwaqweni yinto ecubula abaningi elizweni. Omunye wabo ngumkhokheli wenhlanganiso ye-Zimbabwe National Editors Forum, umnumzana Njabulo Ncube.
Sumile labo sumezwa ukuthi bethenge umthelo wento abangafuni ukuyilalela, yikho uthola ukuthi khona kona abantu abaningi emaphandleni balalela i-Studio 7.
Uncube usekelwe ngumnumzana Matthias Dube, isakhamuzi seHarare, yena otshele ikomiti yedale lephalamende ukuthi kumele i-ZBC ikhiqize inhlelo ezithakazelelwa ngabantu ukuze ibahuge bathenge amalayisensi alumsakazo ngokuthanda kwabo hathi ngokuphoqwa ngumthetho. Kodwa omunye obesemhlanganweni ofanayo osekela ibandla le-ZANU-PF, umnumzana Nisbet Zuma, uthi uyavumelana kakhulu lenguquko efunwa ngumthetho lo. Kuminyaka esanda kwedlula, abantu abafana lo wayengummeli weHarare East unkosikazi Jesse Majome bahambisa umsakazi we-ZBC emthethondaba besithi abafuni ukubhadala umthelo ngoba ihlelo zawo sekela ibandla elibusayo. Ikomiti yephalamende ekhokhela imihlangano le izakuya njalo ezigabeni ezibalisa eMtare, eMarondera, eMafingo, koBulawayo, laseLupane. Uyathapha imbono kaZulu ngokuthi uyavumelana lenguquko equkethwe yi-Broadcasting Services Amendment Bill le kumbe hatshi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.